kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa ngalo lokuthi bazaxotha umsebenzi ungakhohlwa ukuthi uBert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambassador wakhe akusiyonto entsha bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni silabantu abafana nalo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide wabotshwa okwesikhathi thize kathesi sokwalahlela eceleni silabantu abanjengaPiska Mfumira omeya wajajena so eZimbabwe akusiyo nto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esephula umthetho okuqakathekileyo ukuthi iloyalty yakhe ebandleni ifilimu Al Jazeera kuphela engasinceda ngakho i-information nje kuphela ukuthini abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinothisa njengama-individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uthikisana laba bephethe ilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu abaye-UBert Angels akuqala ukuthi kuthiwe nangu ngento ezenkohlakalo waphumela izweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethe ilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe so kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabe isihambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana nombusazwe lowo.